ngoba nasikhangela i-electoral iyasela ukuthi I think it should be ukuthi i-voter rolls kumele ivalwe, i-registration kumele ivalwe kule period, kule sikhathi okumele kube kuvalwe khona before after i-declaration yokuthi ama-elections ilanga lama-elections seselifakile. So but okwamanje kuthiwa bayenelisa ukuthi ukurejista njalo befake egwaleni le-voter rolls. So yikho abantu abezekha basitshela khona. Njalo nathi njengama-political parties lokhu esaxwayisa abantu ukuthi laba abangayenelisanga ukurejista ngeblitz yona leyo, kabasebenzisa ithuba lona lelo elokurejista.
Abanye belokhu besathandabuza ukubana nxa besiyavota bayafika befaka uxa wabo ephepheni yini njengoba sokuthiwa kule mitshina.
Uhlelo lwelithini elwe-BVR olwemtshina kulise kurejisteni kuphela. So okurejisteni yikade kuthathwa khona ama-fingerprints kufakwa emtshineni, but ngaso kuyisikhathi sokuvota uxa ufaka umuntu lomuntu uzaphiwa iphepha ele-ballot paper, yikho xa azafakwa khona. Thina kasisebenzisi i-electronic voting system, siyasebenzisa i-system yona leyana vele yahlezi siyisebenzisa eZimbabwe elokukhetha ukuthi amaphepha umuntu aphiwe i-voter form. Sorry, iyaphiwa i-ballot paper kuphela. Umehluko okhona ukuthi nje kuku-voters roll yona leyo anti laphana bekuphonga i-voters roll yakudala bekuphonga ukuthi befake ibizo lomuntu le-address le-number zesithupha, but khathesi umehluko abukhona kuyabe sokule lo mpikitsha i-photography yomuntu yena lowo olebizo lonalelo ofuna ukurejista. Yumehluko okhona ku-voters roll nxa kukhangelisisa laphana ibizo ebhukwini lelane le-voters roll kuyabe sokule-photograph yomuntu yena lowo. So iyabe singase bebona idaa umuntu lo rejistile sezaphiphe etshanali lami le-ballot paper lelade litshona lisetshenziswa, yikho sezafaka khona ukuqa kukhandidate yakhe lapha befuna lo muntu ayebefuna ukumvotela.
Manje-ke nxa sikhangela ukubana amabandla aphikisayo ayake khale ngokuthi kona abaphiwa i-voters roll ukuze bayihlole isikhathi sisasekhona, kathesi-ke kuyahamba njani? Lithenjisiwe na ukuthi lizayiphiwa i-voters roll leyi eyi-electronic version ebonakala emakhompyutheni?
Asikho ukuthi imveki kumele usithembise kuphela, ngoba vele umthetho weZimbabwe ku-electoral act yakhuluma sibili ukuthi abantu kumele abantu nje anyone can get i-access to i-voters roll and ama-electronic copies wona la abesemthinini. Even ama-political parties yakhuluma ukuthi nxa after i-nomination code isihlalile abantu bakhonfirma is ama-candidate, each candidate e-parliament ulelungelo lokuphiwa i-disk i-electronic version e-voters roll yesidaba lapha abe-contesta khona. So ngenye into sibili lathi ezama-political parties esiyikhangelele kakhulu ikakhulu iku-voters roll yona le anti i-voters roll le entsha ebunje kakutsha. So siyabe funa ukuthi lathi sihlolisise ukuthi zonke izinto zihamba kuhle, ukuthi akula okunye obugcilikezelo obukhona phakathi. Anti-ke sikhala ngokuthi kulama-duplications, abanye abantu bafaka ku-voters roll kaningi-ningi, kube lezinye indawo ukuthi labanye abantu abayirejisti labafaka kudala belokhe bekhona ku-voters roll leyi i-voters roll endala le. So njengoba lesi kungenja ngezinye izinto efuna ukuzikhangelisisa ukuthi ama-problems kade sihlangana lawo laphana kudala ukuthi kawasekho. So ngenye into sibile vele esiye siyikhangelele kakhulu sidayi njengoba i-registration isiphelile le-circularisayenza i-process yoku-clean i-voters roll 5 days. Khangelele kakhulu ukuthi sizabona i-outcome yangkhona yokuthi i-voters roll the final one ukuthi iyabe i-clean njengoba thina intathisikalele.